njengabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi. Ikhuthaza ukubana ngabe bayaxoxisana bephilisana, anti bangomakhelwane, singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi kwangkhona abantu bexoxisane behlalisane kuhlonithwane. Okudanisa kakhulu yikubana umhlaba uhlezi uthule ugoce izandla inokuthi bebabize letafuleni bethi bantu akula gazi lomuntu, ingabe umhlobo bani, ingabe ulenkolo bani okuze lichitheke. Mbona ngazathi izizwe ezinye lamanye amazwe kuze ukuthi ngabe bakhuthaza idayalogu, i-United Nations ngabe iyangenela imise lokuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Pho impi le esiqhubekele phambili, sabona amanye amazwe ezama ukuthi lawo angene laphana akhuthaze ukukhumisana umlotha, ingaqedwa njani?
Njengoba ngichilo ngikhangelela ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela lenhlanganiso ezijeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa ezilungiswa ngama-peaceful means. Ngizikhangelela ukuthi lithuba lokuthi zingenele zithi akuxoxiswane, akukho vele kungaze kuliwe kanjani ngaphandle kokuthi uma sefuna ukuthi kube lesinye isizwe esibotshiswayo. Kodwa uma kuyikuthi kufuna ukuthi kuboniswane ukuthi ngubani olamandla, at the end of the day indaba yangkhona iyaqedwa itafula. So akuyiwe etafuleni kungakapheli abantu, ngoba ivini obulalayo ubulalela ukuthi kube lesizwe esiluthwane esihlezi, but abantu ngabakankulunkulu bonke abantu balelungelo lokuphila. Ngakula mhlobo yi-one olelungelo lokuthi ngabantu bakamlimu sonke kufuze sithandane, kuthi iBhayibheli lithi babusisiwe abalamulayo. So ngikhangelela ukuthi izizwe ezinye kazihambe ziye bakuhlalisa phansi zibakhuze zibakhomisane umlomo.